So we see card this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Ndaba siyadibana njalo emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku-22 Ncwabakazi 2021. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eliBhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu ngolwesithathu.
Kulabameli nabalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudibhotha kwalaba bantu kungabi impumelelo.
UZulu wesigaba seMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwebhuburawundi ayemukeleki.
Udaba lolu yi-genocide ngombhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu ngolwesithathu. Laba ngabantu okuthiwa bake badala amacala kweleBhilitane babotshwa kodwa babika basebephuma. Ngenyanga edluleyo kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezamuyiselwa ekhaya zayavalelwa enkambeni zama-quarantine center okwamalanga alichumi zilinde ukuya emzini yazo. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa Wajapi Bango.
Bakhona njalo babukandi njengoba sazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesa lesikhathi kuze kudifote abanye, njengoba ukuthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu. Kodwa-ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye. Bona labo ababesele yibo abalokho besalwiswa njalo ukuthi baphinde babadipote njalo, ngoba kusaseyinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo zenelezo ukuthi abantu abalamacala babadipote.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Kulabameli nabalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudipota kwalaba bantu kungabi impumelelo. Basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo, kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lweze Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asebahlala iminyaka neminyaka eminingi kangaka kulelizwe laseBrithani ukuthi kungabe kuyini. Ngoba kodwa-ke laphana kuqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okukhulunywa ukuthi amacala laba abenza amacala yiwo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjise. Okuyiso isizathu lokho sisaqhubeka njalo belokhu besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadipota laba abalokho bebavalela.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusaseyiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlwengulayo noma bakhona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhwabanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala. Kodwa-ke okusase ludaba lokho lusadida, ngoba kakhulu ngumuntu nxa eye wagwetshwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziphuve ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abuye ahlale impilo yendle labanye abantu kodwa ke yibo ke labo bantu esiloko sibona belokho bebadobha kancane kancane bebadobha bebavalela bebabuyisele ekhaya.
Umnumzana Difa wajabhe ibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leLondon. Kulabantu abalichumi lasithupha 16 abangulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 199 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 23,822. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Lokhu kuzaba ngokwakuqala ukuthi umongameli welizwe elingumakhelwane anxuse umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye unxusiwe emkhosini lo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimelika lithi selisuse abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwele Afghanistan lanxa uzulu welemelika ebuzisisa umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ngomumo wegceke lendizamtshina edolobheni leKabul kulandela ukuhluthunwa kwelizwe leAfghanistan ngabenhlanganiso yeTaliban. Amapolisa akukhefu asebiziwe emsebenzini edolobheni le Oregon kwele Melika kulandela imbiko yokuthi kulenhlanganiso ezimbili ezilembono ehlukeneyo ezingaqanjwanga ngamagama ezilungiselela ukutshengisela njalo zilakho ukudibana namuhla kuleli dolobho. Iyezi lezulu uHurricane Henry zilubhekise edolobheni leLong Island lele New England esigabeni seNew York. Iyezi leli liza lomoya ohamba ngesiqubu sokungamakhilomitha adlula ikhulu ngehola linye 120 kilometers per hour.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Namuhla sixoxa lezakhamizi eMadobo South esabelweni seMatabeleland South ngejekiseni yeCOVID-19.
Ya
izakhamizi ematopo ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Oli Musaledi ohlala eMbembeswane ward 11 uthi abantu baqala bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ehlelweni lolu lwevaccine abantu sebelwamukele. Kwakungana kukhanya ukuthi bayalwamukela ngoba kwakunokukhohlisana okuningi ukuthi hey abahlatshiwe baza kufa ngemva kwe-2 years. Kodwa kathesi abantu sebebonde ngoba leyi i-third wave leyi ibuye ngolaka yafika lasemaphandeni sasikuqale silokho esikuzwa ngendumela sikuzwa ngendumela kukhatshana namehlo abantu. Kodwa ngoba sokusondelile sokuke kwabakhona ezigabeni ezindaweni hayi abantu sebephakama ngobuningi ukuyahlatshwa i-vaccine.
Uthi iyasilela ijekiseni le endaweni eziningi eziqintini lezi.
Uhlupho abahlangana nalo kweya kithi iwadi eMbembeswana lapha ikuthi i-vaccine ibuya indutshwane. Abantu bebaningi belayinile bethole kodwa abanye babesebeswela iphele nje abantu belokhu besalayinile. Njalo futhi uhlupho engilunanzeleleyo kwathi abantu abahlatshwa ngabo May June i-first dose bathiwa kabayelinda bazabuya nge-second dose. I-second dose leyo kayisabuyanga so kwazofika kwazokuthwa sokubuye i-first dose kubuye abaqalisayo bahamba kabaqalisayo. Khathesi njengoba ngikhuluma nje izolo kubuye i-second dose yalaba abahlatshwe ngo-July kwathiwa labana abahlatshwa ngo-May June hayi eyabi i-second dose ayisiyo bangabuyi. So into ebakhathazayo abantu leyo ngabe kuba nendlela yokuthi asebehlatshiwe baqedelele asebehlatshiwe qedelele ngoba sesilolwazi lokuthi abantu sebelolwazi lokuthi umuntu ohlatshiweyo ovaccinatedweyo ayisozibe lamandla linto loba ingabe ifika kwi-COVID-19 izafika ilamandla amancane angekho kakhulu. Ngakho ke bakithi esingakukhalazela ukuthi injection kayibuye ipheleliswe kuwo wonke amadose njalo ayibuye inengi abantu bathole bonke kugcina kuyikuthi abanye babe bethwalwe ngezinqola bakithi ngolinge yokucelwa bagcine belokhu bengatholanga sesiphelile bekusendleleni kugcina kuyikuthi umuntu sehlulekile ukuhamba bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende angaba lemizamo kube lamadonors kube lemizamo engayenziwa ukuthi i-vaccine le abantu bonke bayithole itholakale ikhona sikhathi sonke kuphela abantu yonisali khona. Njalo futhi ngabe kungenzeka kuyenzeka ngabe kuyavuma kube lama outreach ezindaweni ezinjengabo ward center kumbe ezikolo kwenze ukuthi abalupheleyo bananayizeke bahanjiswe lapho labo bayehlatshwa. Bakithi siyabonga ngoba sesilolwazi lokuthi i-vaccine ifanele ilande thina abantu.
Umnumzana Bhekimpilo Sibanda ohlala eMarinoha ku-ward 10 laye uthi sebebaningi abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
So sibe sifisa ukuthi aluba maybe isibhedlela kumbe abezempilakahle aluba bengaphakama aluba umuthi utholakala ngendlela efanele lohulumende uyangenela ancedise lamadonatizi akhona bancedise umuthi ube mningi abantu bafikele ngoba lolu bhubhane likhona. Ngikhuluma nje kunjenje nasemaphandleni kathesi ubhubhane lolu lungene kakhulu sibili silabantu abaningi sibaziyo abakuquarantine besezindlini zabo. So siyadinga usizo lwenjalo ihlupho esilalo thina kuwadi 10 emakhasa emadongo.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso iHabha Group Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Luqoqwe yimi owenu uKips Dube oweStudio 7 iseMaryland.
Lokebe kuluhlelo lwezemaphandleni lalelani ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Lingani Alichona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalebengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMichael namhlanje silo Samantha Zibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo elizweni sixoxa ngohlelo lweMandela Washington Fellowship abanye bathi yali uhlelo oluqhutshwa minyaka yonke uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumende wakwele Melika lujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Africa sengidibane nabantu abaningi bengibuzo okuningi ngalolu hlelo bengibuza ukuthi ama application okuba ingxenye yalolu hlelo aqala nini njalo kugcitshwa nini ama applications lukandaba asevuliwe njalo uhlelo lokufaka ama applications lugcirwa mhlaka 15 September hambani kukhathi ele Mandela Washington Fellowship ebulenjini www.mandelawashingtonfellowship.com ukuze liyenelise ukufaka ama application libe ingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ozayo ngo 2022 asizweni ukuthi uMasibanda uthini ngokuqhakatheka kwalolu hlelo Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngokuqhakatheka kweyani
ukuqhakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware sasingabantu abatshiyeneyo abavela emazweni atshiyeneyo abanye abavela eGhana Djibouti ungahlangana labantu abanjalo kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani ungakwazi ukuthatha eminye imbono lawe njalo ubafundise imbono yakho okunye ngahlangana labantu abayenza imithetho ngenxa yokuthi mina emsebenzini wami owe-advocacy njalo ukukhuluma labantu abayiwo abasenzela imithetho ama-ministers ama-senators bona labo yibo esizama ukuthi sikhulume labo ukwenzela ukuthi imithetho yethu eminingi mayelana labantu abakhubazekileyo itshintshe so ngakwanisa ukuba nanihlangane nabantu bona laba abanjalo ngahlangana lo governor ngahlangana lo senator abantu laba they are very close yibo abatshintsha imithetho emazweni so ukuthi nihlangane labo mbe kwazi ukuthi okay i-justice system isebenza njani kwanceda kakhulu so emsebenzini wami ukuthi ngikwanise lami ukuthi ngiyenze izinto ezintsha kuhle
Samantha ungomunye wabathole ithuba lokugqiba izifundo zakho phansi kwalo hlelo ukwele Melika bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe
ya ulwazi engangiluthola e-America ukuthi ngilusebenzise eZimbabwe kulezi izinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokhu akusoze kusebenze ngiyakhumbula ngifika kwenye i-library abayirenovator nge-5,000 US ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 kanti kumbe 10,000 kumbe 1,000,000 but into yona liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela mina nxa ngikhangele omunye umsebenzi wami nxanse eZimbabwe abantu bayadonda nxa kubuya ezintweni zokukhubazeka babona ingani abantu abakhubazekileyo ngabantu bokucela kuthiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered wonke ama-buildings abo ayangeni kanye wheelchair so it only showed me i-gap but I guess kwakunjalenja lakuthi msebenzi nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocacy for abantu abakhubazekileyo
hayi siyakuzwa Masibanda isikhathi yiso esethiwe ngumangoyi gciba lingxoxo
nxa ngikhanyele yinto etholakalayo ukuthi abantu abaningi babecabanga ukuthi abantu abatsha asisebenzi nzima I remember kwase wabhalwa la ku-national development strategy we are not hard working and abantu abatsha I know we work hard but ama-opportunities kwesinye isikhathi asuke eswelakala even ngathesi i-COVID iqalisa ama-opportunities ayahlupha but ngifuna ukuphomba ukuqinisa abanye bami ukuthi asiqhubekeleni nisisebenza the danger is to stop dreaming yes ama-opportunities awakho yes imali ayikho kodwa ungami ukuphupha that is the reason ekwenza ukuthi ukwanise ukufinyelela i-opportunity nxa ungayibona ngenxa yokuthi mina i-Mandela Fellowship I knew I had a dream so ngathi sengiyibona i-opportunity I could go for it ngenxa yokuthi nganile dream yami so nxa usubona ama-opportunities anjalo you can work on it but nxa ungahlala ungelaphupho akukho right
hayi zilukandaba thanda ukubonga uSamantha Zibanda ngokungena kuhlelo ingxenye yohlelo lweMandela Washington Fellowship ugqibe izifundo zakhe ngomnyaka ka-2019 kwanelukwa namhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk the connection olibalulisayo ngenjabulo igama nguMichael mthokazi omuhle bye bye
siyabonga Mike K.
sonke sizwe ke ezamasiko silokhipha stube
ngijona njani mntwazi omuhle ngilethemba lokuthi liphile kahle namhlanje siyalugqiba udaba lwamantombazana okanya izithatha isikhathi esifitshane ukuba iqhume amajaha qhubekela phambili silo nkosazana seludewa waziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana kanye lomnumzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
amadoda akudala enesineke enesi ekwazi ukubekezela ukuthi hayi ithini belokhu engizama ngizaze ngikhonjwe zibe ngintombi ngiyithanda abamanje hayi abasakwenzi lokhu ukuthi khona hayi into ke ngikhombisa ngikhombisa nsuku zonke lokhu engilandela umuntu oyedwa hayi angimncenge imizi bale ndlela leyo yokuthi abancenge so yikho nje bengathi bangakukhombisa namhlanje nathi sesikwazi ukuthi hayi ngikhombisa namhlanje ngizathi hayi ngizakutshela kusasa sezavuka kusasa nami sesithi hayi ngiyakuthanda uthando lwakhona lukhula selivele seliphakathi abawudala nalokhu elikhombisa umuntu lokhu umthanda kodwa usesaba ukuthi umkhombe ngendaba zezenzane ukuthi khona uyakufuna ukuthi akuhloniphe abe le respect for wena ukuthi usisilokudala mali engimgijime emva kwakhe so angifuni ukumluza so abamanje ha akukhombisa namhlanje maye kuluze namhlanje kuluzile maye kuthole ukutholile abaselandaba vele abafana bamanje hayi njalo le ndaba
mnumzana ngwenya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabingelela dube abasakazi westudio 7 nabalaleli westudio 7 udaba lolu lokukhomba kwezintombi masinya kulezi insuku ngibona ngani kulezi zathwanyana nje ezimbalwa eziyimbangela yalokhu abantu bamanje bazitshela ukuthi yibo kufanele bazithathele izinqumo kulamuntu ozobatshela abalindeni mbani osazobathathela isinqumo okunye futhi abantu bamanje bakhangela kakhulu isimo somuntu lo osuke emkhombisa noma emshela ukuthi ungumuntu olani mhlawumbe omi kanjani kodwa ke lakudala kwakukhangelwa kona lokhu kodwa kakhulu kwakukhangelwa kakhulu ngabadala ukuthi lowo muntu ongabe ezothatha umntana wabo ungumuntu olezinkomo yini ezingakwazi ukuthi zibe ngamalobolo phela kodwa ke babekhangelisisa ngempela abakudala ngaphambi kokuba umuntu avume babekhangelisisa okwesikhathi eside njalo kunye okwakubenza bathatha isikhathi eside kwakuyikuthi kwakuyikuvikela kwesithombi intombi ivikela isithunzi sayo ukuthi phela kungabi intombi lana ezathathwa lula ukuthi hayi ngamthola kalula lo umfana wabe seyiphatha kabi nasemendweni ethi hayi lo ngathi nje ngithi ngithinta wavele wavuma so yikho kwakusenza ukuthi bathatha isikhathi engane esithi ukuthi umuntu azavume ngisho noma emthanda kodwa wayengashesha kubonise lokho ukuthi uyamthanda qale ngempela alizulise isoka lelo kumbe ngithi seshele isake noma ngithi lo omkhombisayo kuze kube ngesithi isikhathi kuthi noma lowo muntu esefika ukuthi sedelile sesise yadela ethola ukuthi kanti lo muntu sekuyisikhathi sokuthi usemvuma
kambe lokhu yikho na okwenza imithado ibhidlike
kuyalibamba iqhaza ngempela babudube okwenzakala kulezinsuku ngoba phela leyo ntombi nxa isithola ukuthi lokade icabanga ukuthi yikho ekade icabanga ukuthi izokuthola laphana kulowo mfana kungasenzeki liye linciphe lothando abe sebona lo munye oseceleni ongani uzokwenza ngcono laye abe sethatheka lokho kuyenzeka kwenza ukuthi imithado ingafiki indawo isheshe ichitheke
abadala bathi okungapheliyo kuyahlola siluphetha lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lonkosazana seludewa owaziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye lomnumzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilanga
siyabonga Gibbs Dube okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo siyabonga Nkomo
kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyalibingelela balaleli ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sibale kumahubo 90 ngizabala kuverse ka 12 ithi yona ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha okokuqala ufuna ukukhuluma ukuthi uMose ngumuntu wayebonane loNkulunkulu, wahlangana loNkulunkulu, wahamba loNkulunkulu. Lapha kuverse ka 12 ukhuluma into okumele ukuba ibe yisikhalo esikhona ikukhala komuntu wonke lapha emhlabeni. UMose uza kuNkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu. Kambe siwa nxa umuntu obekade ehamba noNkulunkulu wabona uNkulunkulu waze wamtshengise ingxenye yakhe, uNkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma lomngane wakhe. UNkulunkulu waqansa ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora, waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini. Kodwa nguye oza lapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Ngakho siyananzelela ukuthi uMose uthi yena isifundo okumele sisifunde yikubala insuku zethu. Kutshoni khonoko ukuthi sifundise ukubala insuku zethu? Kutsho izinto ezimbala. Okokuqala, uMose uthi nxa uvuka ngelanga langelanga kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi uphapheme wavuka wakunike elinye ilanga lokuthi uphile. Abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe usidla ukudla kwekuseni kumbe uphuma engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi asendlelini ilanga. But uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa, kulibala ukuthi namhlanje yisonto, ngivuke ekuseni khathesi ngilalela intshumayelo, uNkulunkulu ngiyabonga. Khonokho kumele ukufunde khonokho, weza kumbe ungumuntu oleminyaka elithumi lambili kumbe ungumuntu osukuma 8 years kumbe umuntu osemdala kumbe ulijaha, nxa unilalele kathesi ngifuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi sengivukile. So uMose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga. Wena ngilokhuyana uJesu ayekutsho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe nikuthi lindoda eyayinothile eyavuka isithi yona isikhala sami sigcwele, ngithayile inala ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe. Kodwa uJesu wathi yena siwula, ngalelo langa uNkulunkulu uzathatha impilo yakho. Ngakho-ke nxa uMose sisifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikuJesu, impilo yethu yonke ikuNkulunkulu. Ngesikhathi lesi se-COVID ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzelele khonokho ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu. Ukuhlakanipha abalaleli bami yikwesaba uNkulunkulu, iziwula azimesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bathi vele bona kakho layo uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa uhlakanipha okuthola khona empilweni. Ukuhlakanipha sikuthola empilweni asikutholi kuma-university kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ungabi yingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu. Kumele uwesabe uNkulunkulu ube kwazi ukuthi ekucineni ukhona oza kubuza ngempilo yakho, ukhona oza kubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani. Uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekugcineni. So uthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni. Mlaleli wami, woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje kubalaleli bami, sifundise ukubala insuku zethu, inhliziyo zethu zithole ukuhlakanipha lokukuvuma Jesu ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Nkomo. umgcini uhlelo lwalamhlanje sisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Elebhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. UZulu eMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwekuhurawundi ayemukeleki. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa yena